Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 15 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le Standard Chartered Bank ebeliyilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi akula bhizimusi elihle elizweni.
Lokhu kusobala ukuthi kutshengisela khona ukuthi ezomkhonomi azimanga kuhle elizweni lakithi.
Ukwaliswa komela eleZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa u-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa kungaba kutshengisani
lento eyenzakale namhlanje. Ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibazi.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lephasika, ngakho abantu bengathatha leli thuba ukubhalisa.
Siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation le voter education ngokwayo, kodwa lathi sizama ukuthi sikhuthazane labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Standard Chartered Bank ebeliyilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi akula bhizimusi elihle elizweni. Leli bhanga elilesigodlo kwelebhilitani lithi selisuka eZimbabwe la kwamanye amazwe ayisithupha angaletheli ibhanga leli inzuzo. Leli bhanga lizasuka eAngola, Cameroon, Gambia, Jordan, Lebanon, leSierra Leone. Ukuvalwa lokhu kutsho ukuthi kulabantu abambalwa abazalahlekelwa yimisebenzi. Kodwa iStandard Chartered Bank ibikwa izavula isigodlo sayo esezwekazi leAfrika kwele Zambia. Sixoxe locubungela izombusazwe umnumzana Difa waJapi Bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyadumaza kakhulu babukande ukubona ibhanga elikhulu elifana leStandard Chartered Bank lisuka elizweni leZimbabwe njalo livala amahhovisi alo elizweni leZimbabwe lisiya elizweni elingomakhelwane. Kusobala ukuthi kutshengisela khona ukuthi ezomkhonomi azimanga kuhle elizweni lakithi. Into eqakathekileyo ngeyokuthi abaphethe ezomkhonomi ababekwazi ukuthi akusikho ukuthi ukukhuluma ngomlomo nje usithi isimo somnotho siyandlondlobala, kodwa ke i-reality eyiyo ekhona ku-ground itshengisela khona ukuthi isimo somnotho asihambanga kuhle. Njalo okunye okwenza ukuthi amabhanga ekugcineni bagcine ethutha elizweni lakithi leZimbabwe iyena le imithetho ama-red tapes yena la afakwayo agcina esenza ukuthi kube lemithetho emningi kakhulu egcina icikela phansi indlela okufanele ukuthi amabhanga ahwebe ngayo eselizweni. Kukanti yebo imithetho ilizwe lelizwe njenge-sovereign country kufanele ukuthi bele mithetho evele egadayo ilizwe efanele ukuthi ilandelwe, kodwa ikhona eminye imithetho eminye esingayibala eyenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulukazi kwezamabhizinisi lezinye izinto ezenziwayo elizweni lakithi leZimbabwe.
Sizwa kuthiwa ibhanga leli lisuke laya yakha isigodlo salo esikhulu eZambia. Kungakutshengisani kakhulu nxa sikhangele ezokuvuselela umnotho welizwe ngamankampani avela phandle kwelizwe? Kusitshengisani lo
ukuthutha kwalo lisiye eZambia? Ngithemba ukuthi kungenxa yokuthi baye bathola ukuthi elizweni leZambia akula zinto eziningi noma ingqinamba eziningi ezitheni indlela abafisa ukuthi ngabe benza ngayo ibhizinisi labo, ingakho begcine sebethutha nje sebesiya kulelo lizwe. Kodwa-ke kuthiye umkhandla omkhulu kakhulu elizwe lakithi lizwe leZimbabwe, ngoba sisazi ukuthi isikhathi lesi esinzima esifana nalesi esikiso njalo lesikhathi lesi esikhangelela ukuthi ngabe kuthiwa i-economy iyakhula kube sesiba isikhathi lapho kuvuleka khona umkhandlo nje kusuka kwenze ilizwe lakithi libe sebunzimeni obukhulu kakhulu ngoba ukuthuthuka kwe-economy kudinga ukuthi amabhenki abe khona. Njalo amabhenki ngenhlobo lenhlobo, siyazi ukuthi amanye amabhenki afana labo Barclays sebaze basuke elizweni lakithi kathe singaba Standard Chartered Bank so nxa sewusala sokuyizimbengi kuphela labo lamanye amabhengi nje mhlambe la vele angayizimbako kuphela kuza kwenza ukuthi ukungidlondlobala kweeconomy kungabi khona masinyane kodwa ke nxa kule variety amabhengi amaningi njalo amabhengi amakhulu afana labo Standard Chartered Bank kuzayenza ukuthi bekuzabe kukuhle ukuthi kwenze ukuthi iconomy yakithi ikhule masinyane kodwa ke lokho osekwenzakele kuthiye umkhandlo omkhulu kakhulu engibona ngathi ubuyisela muva indlela ezamabhizinisi zethu ezizaqhubeka ngayo elizweni lakithi leZimbabwe.
Umnumzana Difa wajabi Bhango Dube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Ukwaliswa komela eZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziribi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa uElvis Nyathi obulewe kwele South Africa kungakujengisani. UHamadziribi ubesembuthanweni lo owenzelwe eHillbrow eJohannesburg izolo emini lapho athe ezama ukwethula amazwi akhe abantu baqhamuka ngomsindo bexokozela besithi uhulumende weZimbabwe nguye owabangela ukufa kukaNyathi ngoba wabalekela ukungabuswa kuhle kwelizwe. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lesiphathamandla sebandla eliphikisayo ele Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube obesembuthanweni lo saqala ngokumbuza ukuthi abantu bebebaningi okunganani embuthanweni lo.
Bona abantu bebezile sibili kakhulu bebebaningi ibegcwele itheater iphuphuma okuthi ukuthi njengoba itheater nxa igcwele ithatha abantu abayinkulungwane 1000 labayana ngathi mina bengafika inkulungwane elengxenye kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ngoba abanye besebeze bemephandle abanye beswele indawo zokuhlala.
Ungasitshela ukuthi kuyini okubonileyo kusenzakala ngesikhathi kuxotshwa omela iZimbabwe kwele South Africa?
Ngemva kokubana sekumenyezelwe ukuthi ummeli welizwe leZimbabwe kwele South Africa uambassador uzasukuma akhulume, kuqale kwathiwa kasisukumeni kuculwe iNational Anthem eyezweni lase South Africa lapha esihleli khona. Kukhona ke abantu abangasukumanga ngenxa yokuthi besicula ke iNational Anthem le ukuthi sihloniphe uambassador ngesikhathi esizaphezulu. Kulabanye abangasukumanga abamabandla amanye awezombusazwe kwele Zimbabwe. Uthe nxa esephezulu wafika wabingelela, uthe nxa esezama ukuthi akhulume abantu baqala ukumxotsha bememeza bethi asuke phambili angakhulumi lutho. Bathi lanxa sebezama ukuncengwa ukuthi kabamnikeze ithuba bahloniphe imuli yakonyathi bangakulaleli lokho baqala ukucula izingoma ezilokugxeka bethi bona into oyenzayo siyayizonda. Wasehlonipha ke uambassador wasuka phambili wahamba engakhulumanga.
Manje ngokubona kwakho isehlakalo lesingasijengisani?
Ngizathanda ukuqala ngikhumbuze uZulu ukuthi mina ibandla engisuka kilo eleve Patriotic Front lakhelwe phezu kwefilosofi ebizwa ubuntu social democracy. Lokho kusitsho ukuthi ubuntu bethu isintu sethu njengabantu abansundu siyasihlonipha kakhulu, siyabuhlonipha kakhulu ubuntu bethu. Kungakho lento eyenzakale namhlanje ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibaziyo. Thina ngobuntu bethu langesintu sethu njengabantu abansundu imfa iyahlonitshwa kakhulu. Yikho nje langesilungu kuthiwa we are paying our last respects. Silanda ukuyahlonipha ukuyapheleke zela omunye wethu ngenhlonipho. Kungakho yebo abantu beZimbabwe sithukuthele ngalokhu uhulumende asenzela khona ngalo ngendlela uhulumende asiphethe ngayo, kodwa nxa sithethina siyavalelisa omunye wethu oyehlelwe isigameko esibi kangako. Akufanele ukuthi sifike laphayana sesimdelela kumbe sifike sidelele izifiso zemuli yakhe eyiyo evumele uambassador yamnikeza ithuba ukuthi akhulume. Sizakhumbula futhi njalo ukuthi uhulumende waseZimbabwe uthe yena ngokuphatheka kabi kwendlela uNyathi asichiye ngayo wasesithi yena uzosiza ngokumphelekezela akuze athole ukubekwa ngendlela elenhlonipheko. Kungakho yebo sizondile, yebo sivela kumabandla ehlukeneyo kwezombusazwe, kodwa bekufanele ukuthi nxa imuli isicele ukuthi ummeli welizwe leZimbabwe lapha eSouth Africa akhulume, bekufanele ukuthi sihloniphe lokho.
Umnumzana Mxolisi Ncube, isiphathamandla sebandla eliphikisayo elePatriotic Front, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lePhasika. Ngakho abantu bengathatha lelithuba ukubhalisela ukuvota. Li-commission iphakathi kwehlandla lesibili elisaqhubeka ele-mobile voter registration exercise, lapho abantu abangabhalisela ukuvota besezigabeni zabo. Uhulumende uthi usekwenze kwabalula ukuthi abantu bathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ukwenzela ukuthi kube lula ukuphatheka kulolu hlelo. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe Ekhaya Vote 2023 uthi uyaqhubeka ngohlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, ikakhulu ezigabeni ezivalisa iBulawayo, Matabeleland North leMatabeleland South. Isikhulumeli salumanyano umnumzana Nkosikhona DBD uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngomkhankaso wabo wehlandla lesibili lalolu hlelo.
Ama teams ethu ayangena kuba communities ekhuthaza abantu, njalo ade sikwenza singakaqali lolu hlelo esiqala sanamhla ukukhuthaza abantu abathi ukuthi bayethatha izithupha. So lo hlelo lu second blitz ibuye ngesikhathi esiqondile kakhulu ukuthi khona lapho ama areas lapho abantu abathi abasebethathe khona ama IDs kuzaba lolu ukuthi siqoqisana lapho. However, siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation for the education ngokwayo, kodwa lathi sizama ukuthi sikhuthazane labantu especially aba first time voters ukuthi babhalise ukuvota ngalolu hlelo lokugcina singakayi ekuqinweni kwezabelo ngenani labantu ababhalise ukuvota esithi isikhiwa i-delimitation.
Uhlupho obelukhona lungabe lokhelo njalo yini, ngoba sibonile uhulumende sesithi usenze kwabalula ukuthatha amaphepha, incwadi ezivumele ukuthi abantu bebhalisele ukuvota ezinjengencwadi zokuzalwa lezithu. Liyakubona yini lokho sebekufinyelela abantu?
Abantu bakufinyelela, abantu sebekwanisa ukuthatha amaphepha abo. Sibona indwendwe eziningi lapha koBulawayo, sibona indwendwe kuboMat South laboMat North, abantu belethuba lokuthi bathatha amaphepha. Kulabanye abahlangane nenhlupho eziningi, maybe amaphepha akwananga, ama-requirements akhona abe khona, but ayiningi selithethe la amaphepha, okuyinto enhle kakhulu especially nxa sikhuthaza abantu ukuvota. I-major challenge ku-first phase esahlala la ukuthi abantu abaningi abatsha babekhala ngezithupha ukuthi abalazithupha.
Liyakhulumisana yini le commission yezek, njalo kuyini elibone ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle?
Inhlanganiso yezek sixoxisana layo njalo nje sibonisana njalo lathi sihlabe sihlangane lakhe kukhoma communities, sihle sivele sixoxisane labo sibone ukuthi kungenziwa njani njalo kungalungiswa njani. Sivela kubay election njalo kade sibe sixoxisana labo kakhulu sebenza labo sibophela ama elections akhona. So sikhayelela ukuthi khona uhlelo lukhambe kuhle, ama voter registration centers akhona, ama calendar akhona ikhona, njalo abantu ba free ukuthi bayibhalise ukuvota. Inkuthazo esilayo ukuthi hayi singalalisi umzimba, yisikhathi sokubhalisa ukuvota, akule sinye isikhathi esizabuya ngaphandle kwasona lezo. I voter registration is ongoing, but nxa ufuna ukuphatheka kuhlelo lokuvota ngo-2023 kumele ukuthi mhlaka 30 April usubhalisele ukuvota. Njalo abantu ngenkuthazo enjalo, abantu abakhangele ukuthi khona kuzaba le kuqunywa kwezabelo ngenani labantu ababhalisa ukuvota. Asifisi ukuthi iMatabeleland provinces ayi-3 ona la Bulawayo, Mat North, Mat South ayiyo alenani elilutshwane ilizwe lonke abantu ababhalisa ukuvota, ukuthi sicize siqunyelwe ama-constituencies sisiba lamalutshwane, sivele silamalutshwane already. So inkuthazo yokuthi abantu abasukumele phezulu bayibhalise ukuvota.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC. Yabo.
Okwamanje isikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphephandaba aGNEO. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ixuku labantu abahlanu abeGwanda lihlasele labulala omunye owesilisa limethesa icala lokunatha utshwala ebhawa engayisiyo yalapho ahlala khona. Isikhulumeli samapholisa uLoveness Mangena uthi uPraise Momoyo ozalwa eFumugwe ufele esibhedlela seGwanda. Iphephandaba lobulembu beinternet leNews Hawks lilodaba lokuthi kungelane lokufuthelana ukuphakathi kwabeZimbabwe labese South Africa. Umculi wele South Africa olodumo uDJ Tira wamukelwe ngenjabulo edolobheni leBeitbridge izolo ebusuku lapho azayenza khona amagigi ambalwa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Ndinjani basakaza lisazi indaba ezingathathi hlangothi. Eh hayi sikhona indudulane yakho Dewa leyo ekhuluma iqiniso njengoba linjalo. Namhlanje zothanda ukuphawula ngomumo okhona laphana eZimbabwe obhekane labantu bonke abeZimbabwe. Iproblem elaphana eZimbabwe ngabantu. Ngabantu abaproblem eseZimbabwe lapha ngabantu kulabantu abapimpela abanye abantu umoya ongalunganga. Uzothiwa thina sifuna ukuphathwa endebeleni, yethina sifuna ukuphathwa umuntu ovela ehlangothini lwesindebeleni. Kukati ke masithi siyakhayela bona nabo abantu lelijika bafuna ukuthi bephathe kulelani lizwe, yibo abantu abangavusa ilizwe leZimbabwe ngoba asobantu bodlame abantu besindebeleni, ngabantu nje abakwazi ukuphila labantu, abakwazi ukuphilisana labantu. Kodwa hayi njengoba kule minye imihlobo yabantu ediyethi nasifuna ukuphathwa lendebele, so hayi njengoba bengafuni ukuphathwa lindebele laba lo mhlobo lo omunye, imthwakazi Republic Party iright mayitilizwa likuni ngoba ngeke kuthi since 1980 lo kubusa umhlobo oyi-1 since 1980 busa umhlobo oyi-1 indaba kungatshintshwa njengakobo South Africa siyabona iVenda ngumZulu indebele umXhosa umhlobo wonke uyabusa uvumelekile, kutsho ukuthi nalapha eZimbabwe sivumelekanga nje abantu bakubuthwakazi asiyamukilekakile kanga. So MRP right lizwa likunywe leli, hayi lizwa likunywe vele. Sizibuse bebona ukuthi into othi ayikubusilizwe into ukwenzani, asodlame. Njalo emathepu mangikhangela abantu bemasebandebeleni mabengazibuza bengazibuza kuhle kakhulu. Hayi khona kuthiwa lokuthi umuntu wabusa 40 years ebusa esikhundleni njengoba lokho kwezakale ubonakala kwezakale emashonaleni. Hayi umhlaba wonke akaze kukho lonke lokho. Umuntu 10 years kaphume, 10 years umuntu kaphume lizabonela amabonene komthwakazi mathiwa sebethethilizwe labo. 10 years umuntu yaphuma, 10 years umuntu yaphuma, akula muntu ozalela esikhundleni, 10 years umuntu yaphuma. Lokuthi umuntu azegogobe esikhundleni lokho ephethe ngabe diliza umnotho, hayi asikwazi thina lokho. Mina nje abantu esikhwele esintwini abantu bakomthwakazi, hayi asikwazi nalokho. So hayi ifuni odelwe kayifundwa abantu bebeyazi ukuthi kahle iproblem elaphana umhlobo wani. Owathuthatha intambo zombuso wathatha uvele ulenhloso yokuncindezela abantu besindebeleni. Iqiniso kalikhitshwe. Bobona nje bengaphuma ezikhundleni kwaphana nje bafuna ukuthi bebe bencindezela abantu besindebeleni. Mabethi bakhale bethi akula muntu ozasibusa lapha. Nampana umphoko kwakumele bebuse umphoko bagijinyiswa. Nampana othokozani ikhuphu kwade kumele betake over bagijinyiswa. Lelandizwa yeke lilungile lelandizwe lila. Ngoba into zonke zenziwa laphana isikhukhu sodwa lesiya.
Studio 7 linjani lonke elibingelela. Umbolo wami ngizama ukukhuza manje ukuthi awunhlanhla lo. Osale eBotswana ubhoke 8 kanti Studio 7 ngiyakhe yedwa yini. Studio 7 ngokufaka imbono wathi ubingelelana. Awudingi izinhlezi ubingelela izihlobo zakhe zonke. Abasefuna imbono wathi ubingelela. So kuphe ukubingelela le sizokubingelela. So inhlezi ukubingelela lezi ngiyabonga umsakazo lo uyangihlupa kakhulu nje kwamaTivuvu lo into yahlupha uStudio 7 manje ngiyedwa o elamukele ivoice yakhe yodwa ngobulawayo igama lami ngeke ngizitsho ngiyabonga
Mahlabezulu Studio 7 kunjani kodwa nabezwa laba bawumana lapha bakhuluma ngomqondisi lo babo okhuluma ngomqondisi ethi ufuna umqondisi ufuna ukukumilizwe andikhona ukuthi asoze kwenzeke kuzwenzeka uzoliqhuma ngasi yamazi ade sizambonisa kahle ukuthi singobani thina
kuvuka njani balaleli beStudio 7 ngufeli qinisa lo okhulumayo waselubhani jabuwa ekana okokuqala nje balaleli ingakasho nix ngakakhuluma nix nani basakazi beStudio 7 angithi ke ngibambe lo abadungunhlanhla lo badungunhlanhla umhlanhla wasemalungu lo esekazibiza ngonhlanhla lax manje ukuthi ufowethu lo ngathi ekhada lana sokukhona sokuhlangene sokukhona sokumphazamisa uzozibiza ngonhlanhla lax abanye abafowethu manje bashile abanye abafowethu manje bahambile manje ngendaba zikakho inhlanhla lax yena sekazenza bani ukubona ukuguguzela lokuthi kwenziwa ngonhlanhla lax kuhle kakhulu okwenzekithi ngicela ukuthi wena mfowethu wena khona lapho ekutswana lawo hleli khona ngicela ukuthi uzame ukuziqoqa uzenze umuntu ebantwini ngicela ukuthi ukuzame ukubamba amagama akho mangabe kukuhlula ukungena la ku Studio 7 vele uhlale phansi uvale umlomo wakho uvale ingijena yakho uthule phansi ngoba abantu babuhlungu ngaloyo muntu loyo ombiza ukuthi umhlanhla lakhe babuhlungu kwamanje wena ubhizi manje sozibiza ngayo umhlanhla lakhe loyo mfowethu zama ukuziqoqa ube umuntu ube indoda lo okuzwisa abantu ubuhlungu nawe ukuzwe lo mkhondo wakho uzokufaka emasimbeni uzokufaka emanyaleni ngelinye ilanga
yabonani ke indizwe lelinikelana chipinqa endodo ngikamazi nje sokuthi ngendlela akhuluma ngayo ngomqondisi ethi umqondisi uyisikhethi umqondisi ukhuluma into iqinise ebonakalayo kanti yena iziphofu nje ingaboni ukuthi le nto yenza umqondisi into esilungileyo thina maNdebele khona manje uma kudlala iZimbabwe kukalutshwane nje ukuthi uthole kule Ndebele lapho phakathi nomunye umhlobo nje okungayisoshona kale kungamashona nje kuphela yonke indawo ishona phambili iNdebele emuva hayi indoda ebeseyibuya seyikhuluma kanje futhi ethi umqondisi uyisikhethi ngisuthi ngathi ngiyamatitsha ithe ngiyabona
sanibonani sanibonani abantu bakithi kanjani nezindawo nezindawo akodwa abantu bakithi basozozikhethela ngempilo ukuthi uhlani abafuna ukuthi babulale lokhu phakathi kwezani uphefu lecorona abantu basezobona umkhuhlane oyingozi lale corona eqanjelwa manga ukuthi ayibulala abantu vela izani uphefu ibulala abantu life abantu bayengcwatshwa kuyazakala ukuthi izani uphefu ibulela ubani lobani corona ngelinange ukuthi akucatshangela ukuthi ube yicorona kodwa izani uphefu ibulala umuntu life njengalokho abantu bekwazi ukuthi izani uphefu yeqeda abantu elizweni lapho icorona ke bekucatshangela ukuthi maybe ubule yicorona kodwa izani uphefu ikubulala life izani uphefu angeke ungcole njengezithimi zezani uphefu obunakagwa lapho laba bangcole ukuqala lokugcina ubona bezinza bona abalozwelo nje angeke bafa abalozwelo labantwana bezimbabwe ngoba laba bantu kabafunwa ngabantu lapho abantu bayabazonda abantu bayabenyanya abantu bakhathele ngomntankagwa lapho akula umuntu obafisayo laba bantu lapho loba bengarobha abantu ngomumbu obolileyo abantu bayathatha umumbu kodwa kababavoteli abantu bayathatha amabhasikili kodwa kababavoteli ngoba imali elizwi abayitshontshayo abantu sebehlakaniphe kakhulu loba bengarobha abantu ngani abantu vele sebehlakaniphe abantu bahlakaniswe ukuthi bayakwazi ukuthi bayatshontsha babatshontshela izimali beqeda bebebizorobha ngazo akula muntu ongabavotela 2023 bayabulala abantu ziyaphuma izidumbu zezanu PF 2023 abantu bekuzibuza kubuza ukuthi kanti manje ilizwe lalivalelwani umbuzo ozosala ebantwini njengoba kusatshela i-corona i-corona isazi ukuthi izanu PF
ngibingelele basakazi be-studio 7 ngibingelele nabantu aleli okwakuqala sithi dude emndenini wakonyathi ngiphinde ngiphendule lo baba lo ophendule omunye ubaba ethi akavale igaba lakhe baba kuziphathe kahle njengomuntu omdala ma uzotshela omunye umuntu ukuthi akavale igaba lakhe wena nje lento ekhulumayo lengqondo ilengqondo lento ekhulumayo ukuthi uchamisa akathatha abantu bakanikeza umqondisi uyini ngoba thina nephathi yakasiyazi ephalamente ayiphikisi nasephalamente yasezimbabwe so uzonikezwa abantu for ukuthi ayenze i-tribalism ngoba lona ufuna nje i-tribalism into ayifunayo nje umqondisi ufuna nje i-tribalism akafuni nje ukuthi ukuphikisa leli qembeli elibusayo iZANU PF ufuna nje i-tribalism ukuxabanisa abantu ngoba nangu sekwenzeka ngapha kithi sekwenzeka thina amazimbabwe sekwenzeka ngapha egoli abantu sebetshiswa uyajabula manje angithi ngiyogqubuzela i-tribalism uyajabula manje uthini manje uyajabula abantu uma betshiswa ngoba yena ngiyogqubuzela i-tribalism uthi yena ufuna ukuthi kunye ilizwe liqunywa ngapha izimbabwe iyaqunywa kuphi kwakhona kwampana ikunyanga akayekele nje lomqondisi wenindaba yetribalism nje ifaka abantu ingqondo ezimbi ndahlekisa abantu abantu abavotela iphathe ezogipha iZANU-PF iZANU-PF yinkinga laphaya iZANU-PF labo kugawuli yinkinga laphaya nothi ukuthi luchamisa oro ubani iZANU-PF yinkinga umqondisi lo ofuna ukulahlekisa abantu nje yena nje unjalo ulapha egoli uhleli kahle abantu bayahlupheka lekhaya abehleli kahle la egoli abantu behlupheka lekhaya yethu ufuna ukuqhumeliza iyaliqhumanga eliquma ngaphi inisi nokuthi aqhukuzele abantu ukuthi bavotele iphathi ezokhipha iZANU-PF iZANU-PF yiyo eyinkinga lapha neZimbabwe nje ngibonge ngumama wasemberemba mina umshona umshona ngiyazwakala vele nesindebela kusisa umshona mara sithi phansi nge-tribalism sithi phansi ngomqondisi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, eleRussia selivumile ukuthi ngempela umkhumbi walo OMP othiwa Moskova othwala izikhali njalo usenelisa ukuthi indizamchina zihlale kuwo utshonile elwandle. EleUkraine lithi amabutho alo yiwo ahlaselela umkhumbi, kodwa eleRussia lona lisala lisithi ingozi yomlilo eqhamukileyo yiyo ebangele ukuthi umkhumbi lo ugalule. Lokhu kwenzakala eleRussia lisithi nxa eleFinland leleSweden angangena kumanyano weNATO, eleRussia lizasebenzisa izikhali zenuclear. Sixoxe lolandela izombusazwe weleMelika umnumzana Busanintini.
Ukungena kweRussia eUkraine ngeke ngathi ukuthi yimpi, ngoba lapha ngibona ngani kulebhuli esingene elizweni lomnyumuntu. So ngeke achuthi yimpi. Kodwa yes, kuliqiniso kuye kwazwakala ama-report ukuthi bekungani thiwa iRussia ibisisuka endaweni ezithize. Kanti mina ngombono wami mbona ngani lokhu ade bekwenzela ukuthi abantu babo besuke endaweni ezithize then bese be-operator from emoyeni ade sebedubula endawo eziningi ngoba bayakwazi ukuthi bona amabutho abo asekho ku-ground. Ngombono wami I think bebemuva bekuyi-strategy kuphela ukuthi from lokhu akuthiwa ngama-boots on the ground kade sebe-striker from a distance emoyeni kumbe elwandle besenza sibili ukuthi betshaye sebedilizwa kakhezi abasakhethi ukuthi batshayane ngoba kukhanyile ukuthi impi yenyawo ilamathenka ngathiwa iRussia yehlulekile. Ngikhwale sebetshintsha i-strategy yabo ukuthi hhayi sesibulala yonke into, sesibhomba sisukela emoyeni kumbe kwamanye amashipu aseduzane khonapho. So ngibona kanje bekuyi-strategy kuphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani umongameli weleRussia injongo yakhe kahle kahle kuyini?
Ngombono wami ngibona ngani president weRussia insecure ngesikhiwa ikakhulu nxa enanzelela ukuthi mhlawumbe eleUkraine lingavunyelwa ukuthi lingene kuNATO. Njalo khona lokhu ukuthi eleUkraine lingabangani lama-countries akuNATO, ngibona ngani eleRussia lona libona ngani umakhelwane uvumela izitha kumbe ngithi uvumela ama-competitors ukuthi ebe seduzane kakhulu lakweleseRussia, ngoba iRussia leUkraine ngomakhelwane kufana le-South Africa leZimbabwe. So ngombono wami mbona ngani yikho iRussia okusemqoka okubahluphayo bayesaba ukuthi iNATO ingavunela iUkraine ukuthi ingene kuleyo organization, kumbe lokuthi iNATO ibe lama-base ama-military base kwele-Ukraine khonapho. IRussia ngathiwa ilo uvalo lokuthi amabutho avela kuNATO ama-countries anjengabo-US lama-countries ase-Europe angasondelela eRussia. Umbono wami lo ayinyakho.
Umnumzana Busanintini ngolandela izombusazo weleMelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. ukwaliswa komela eZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamatsiripi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa uElvis Nyathi owabulawa kwele South Africa kungakutshengisani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Ngisithi libe lempela viki elithukela.